Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuganja nemthwakazomo hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhlaka 27 kumabasa 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Sesikubonile ukuthi inhloso yabo babevele befuna ukuzifomela ibandla labo bagijime lezano.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uyaxolisa ngendlela ibandla lakhe elakhetha ngayo amakansila lamalunga ephalamende kukhetho olwedluleyo. Uthi kukhetho oluzayo bazakhetha inkokheli eqotho.
Si la malunga ngunayeni awe mthokazi Republic Party aboshiwe. Ngathi lo mongameli usekucatsheni uyabaleka. Sibuye sikhangele bonke abathintekayo ukuthi ngitsho la malunga awe MDC akuma opposition parties namanye ama activists.
Ivandla lemthwakazi Republic Party liqhuba umkhankaso ukuthi amalunga alo asedlulise inyanga evalelwe entolongweni akhululwe. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abalitshumi lasithupha belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ilumkhuhlane selokhu ofike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1560. Asebetholakele belawo bona bakhwele baya kunkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,102. Abezempilakahle bathi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ezilitshumi lasikhombisa 17,234. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula kancane ezine 4,358. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela sebefike kunkulungwane ezingamakhulu amathathu alamatshumi edlula amahlanu 353,834. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bazinkulungwane ezingamatshumi phose ayisithupha 57,776. Uhulumende uthi kusiyaphela umnyaka uhlose ukuba esehlabe abantu abafika izigidi ezilitshumi 10 million. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uyaxolisa kuzulu weZimbabwe ngendlela ibandla lakhe elakhetha ngayo amakansila kanye lamalunga edale lephalamende kukhetho olwedluleyo esithi abaningi babo ngamaganyane aphangayo. Ekhuluma lentatheli zindaba eludumo uzenzele Ndebele izolo uChamisa uthe ibandla lakhe selikunanzelele ukuthi abanengi babantu laba abalandaba lozulu njalo abakufunayo nje izikhundla lemisebenzi. Uthi lokhu kuvezwe sobala ngamalunga abo ephalamende asesekela ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Ngokunjalo uthi kukhetho oluzayo ngo-2023 i-MDC Alliance izakhetha amakansila lamalunga ephalamende aqotho. Ibandla leli lihlezi lisetheswa icala lokukhetha abameli abangafunwa nguZulu njalo esikhathini esinengi bayabe bengahlali kulezo ndawo abazimelayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda yena othi konke lokhu kuzatshintsha.
Abantu abakhethwa ngubaba ukomiti engu-chairman lo munzu rengu-secretary general babe ngamaguluva vele befuna ukutshonisa ibandla lethu. Ngokuba lenhlanhla sesikuthungame sesikubonile ukuthi inhloso yabo babe vele befuna ukuzifomela ibandla labo bagijime lezano. Yikho ke thina sesizasebenzisa izizalwana zendawo ngoba kathesi sesicubungule sibili ukuthi ngendlala lekathesi abantu bafike basebekhombana lokhuphe lomonzora besesaba ukuxotshwa ephalamende okuthiwa recalling. Ngabe kuthiwa ngabantu ababele ideological education. Ngabe bathi kungcono ngixotshwe lokuthi ngisebenzele zani. Namhlanje sileyo bufakazi ukuthi abantu abaningi sebebuyile ku-MDC Alliance ngokubona sibili ukuthi babehugwe ngamakhasi amazambani ngabomonzora nabangani bakhe. Akula malanga athize sukuzatshwala sizabika abantu abaningi sebebuyile emhlanganweni ngokuthi sebele themba ukuthi ubaba uChamisa uzimisele gafuni notho ufuna abantu ukuthi bakhululeke. Abantu ngokuswela kwemsebenzi lokwesaba izani uPF sebethengise inhliziyo zabo nge 30 pieces of silver njengo Judas Iscariot. Thina sizazama ngamandla wonke ukuthi sikhethe abantu abalobuntu njalo abamele ukusebenzela isizwe sikaMthwakazi.
Kulodaba lwamalunga enu awe-MDC Alliance kumbe abenakanelwa ukuthi akucelelenu avote apasisa i-Constitutional Amendment Bill number 2. Ebambisane lezanu PF okuyinto ecunule uChamisa labasekeli bebandla ukuze kukhetho oluzayo njengokuthi kukaChamisa likhethe abakhokheli abaqotho liza luphatha njani kahle kahle loludaba.
Ngabe ngabantu ebevele besazi ukuthi abadingi imisebenzi, abadingi imali, ngabe balile ukusebenza lo Monzura Mahlabezulu. Sizabuya kini lisicebise ukuthi kambe singakhetha njani ngoba sikubonile ukuthi i-primary election isikhathi esiningi izala inzondano. Abantu sebefuna amandla lokubusa bengala ama-qualities lawo. Sizakuzwa kini ukuthi lifuna umuntu onjani, umuntu ozasebenza njani, ohlala ngapi, hatshi okufakwa ngenkani okuthiwa imposition. Siyakwazi kulama constituents amaningi njengamagwegwe bayimpozwa ama MP asemagwegwe lemakhandeni lendawo ezithile. Yikho namhla lokhu abantu bayahlupheka ngoba labana abantu abalandaba labantu yibo abacina sebethengisa abanye sebegijima lo Monzora lokhuphe ngoba vele babe fakwe ngokuncele ngukomichi lo Monzora. Konke lokhu kwakusemandleni ama-organizing committee le-election directorate. U-president wayekhatshana le ethemba abantu kodwa kathesi ngu-president osehlala emsileni walabo abantu abaphiwe umsebenzi ukuthi bawuqhube ephathini. Sifuna ukuthi i-corruption lokuthanda imali kuphele du. Siyabonga ukuthi into le sesiyibonile kulesikhathi iminyaka emibili ekhona le. Sizasebenza sivumelane lo Zulu singavumi ukuthi abantu abavela kwesinye isigaba, abavela kwenye iprovinsi, abavela kwenye iwadi basipha abathungameli. Lo ngumuthi ozaqondisa abantu ukuthi bangahlamuki kusasa.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Kusenjalo umkhokheli wabasakhulayo baleli bandla umnumzana Obey Sithole yena obotshwe izolo esetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho ukhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla. Kolunye njalo udaba iMDC Alliance ithi ilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kwelunga layo umnumzana Innocent Kurwa yena ofele engozini yemota kobulawayo ngomgqibelo. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla kuleli dolobho umnumzana Swithani Chirodza.
Hayi bandla leMDC lilahlekelwe ngokutshona kwababu Innocent Kurwa. Ubabu Innocent Kurwa ubelilunga leMDC okweminyaka eminingi, so silahlekelwe. Ningathi yena le intambama asichiye ngayo besilaye emhlanganweni ngomgqibelo odluleyo, silaye emhlanganeni njalo kwasithatha vele kwaba yisimanga ukuthi umuntu besilaye imzuzwane imlutshwane sizukuthi usehambile. Hayi lokho vele kusikhathazile kakhulu. Ubaba Kurwa bengumuntu othanda ukuthi kube lokuthula, abantu bebambane besebenze nzima besebenzela phela inguquko lenkululeko lapha eZimbabwe. Ubengumuntu obeqeqeshile, engumuntu owayele master of science kumathematics, umuntu ebesimthembe kakhulu, sikhayenele ukuthi ngiyobeza sifundise labantu kuma workshop awe party. Ayisilahlekele kakhulu.
Lingaba selikwazi yini ukuthi uzabe kwanini njalo ngapi?
Okwakathesi akukabi sobala ukuthi amalungiselelo anjani, kodwa sicabangela ukuthi ngabekwa ngomgqibelo ulezihlobo zakhe, abantwana abangaphandle kwelizwe, imuli abakahlangani ukuthi besitshele ukuthi into zimi njani. Kodwa ngithemba ukuthi ngolwesithathu imbiko yonke iyabe siqondile mayelana ngokubekwa kukababu Innocent Kurwa.
Umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Ibandla leMthwakazi Republic Party selikhuthaze abantu ukuthi balixhase kusukela ngihola lesithupha ekuseni namuhla kusiyafika kusasa emkhankasweni elizawuqhubela ebulenjini be-intanethi okuthi amalunga alo kanye lawamanye amabandla aphikisayo labalwela amalungelo oluntu bakhululwe entolongweni. Amalunga eMthwakazi ayisishiyagalolunye abotshwe ngenyanga edluleyo alokhu evalelwe, kanti lo mkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ubikwa edingwa ngamapholisa. Betheswa amacala okubangela udlakela lanxa nje bewaphika lawa macala. Abamabandla aphikisayo bathi babotshwa mahlayana nje elizweni. Kodwa umphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uyakuphika lokhu. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMthwakazi umnumzana Velile Moyo.
Silamalunga ngunayeni awe Mthwakazi Republic Party aboshiwe. Kathi lo mongameli usekucatsheni uyabaleka. Sibuye sikhangele bonke abathintekayo ukuthi ngitsho lamalunga awe MDC akuma opposition parties namanye ama activists ayahlukunyezwa elizweni laseZimbabwe, amanye aboshiwe alamlomo ukuthi azikhulumele. So lo umkhankaso ke awusumkhankaso kuphela okhangele amalunga emarapi, ungumkhankaso ke oza kuthinta bonke ababoshwe nguhulumeni waseZimbabwe, ngoba ama human rights amalungelo abantu ana kuthi ukuthi umuntu usuka kuphi umhlubulo. Kodwa ke bonke abantu siyabakhalela njalo siyabakhulumela ukuthi ke bakhululwe basuswe ezinkantolo lezo ababoshwe kuzo. Aboshiwe engenamacala yeboshwe ukuphikisa asuswe ezinkantolo, asuswe ezintolongweni.
Abantu ikakhulu kweZimbabwe balo uhlupho lokufinyelela imbadalo enkundleni zokuxhumana lezi zabo Facebook, Twitter lokunye. Bona kuyini abazakusebenzisa kakhulu.
Sesiphephela kukho lokho okwenziwa ngabantu uhulumeni angeke akugweme. Kodwa ke siyakhuthaza ukuthi abenelisayo bangathatha inyathelo lokuthi bathenge idatha okusuku olulodwa nje bakwenze lokho uma besenelisa. Kanti ke nabangaphandle kwelizwe kabalugijimise kakhulu oluhlelo ngoba abangaphandle kwelizwe bayenelisa ukuthi bathole amadatha angabafuqa ukuthi balufuqe lolu uhlelo usuku lonke. Abasekhaya ke la ngelizwi lomlomo abenelisayo bangamemezela ngelizwi lomlomo batshela abantu abahlangana labo ngabe kusemabhasini ngabe kusemakhombini abakhulume abantu bakhulume ngalokhu ukuthi kakhulule abantu ababoshiwe abantu bengethuselwa futhi abantu bengesabi. Mayikhulunywa kukhulunywa kuzazwakala njalo uhulumeni uzakuza lokhu kukhulunywayo ngoba le mduli nayo ile ndlebe nezihlahla ziyezwa lenyoni ziyaluthatha ilizwe silihambise.
Kuyini elikhangelele ukukufeza ngalo umkhankaso? Liqondise kubani njalo aliphendule njani?
Lamalanga indaba akasakhontrolwa nguhulumene njengakudala. Ama-social media ebulenjini lana abantu sebekhuluma izindaba zihambe. Loba ngabe uyathanda uhulumeni noma akathandi uza kubona lokhu ngoba abantu bazabe bekhuluma. Kusho khona ukuthi ke udaba lolu luza kufikelela ngisho nabo uhulumeni, ama ministers wonke responsible aziyo ukuthi kumele ukuthi athathe inyathelo ngale zinto. Aza kubona konke lokho. Kanti ke njalo ke kukhangelela ukuthi ke ngisho le international community iyazi ukuthi eZimbabwe amalungelo abantu afuqelwa phansi, amalungelo abantu ayathathwa abantu abalamalungelo. Uhulumeni esingaphansi kwa uhulumeni olocuku kakhulu. So ke kuhle kakhulu ukuthi ke umphakathi ne international community yazi ukuthi ke abantu baseZimbabwe bahlukumezekile ngisho nabantu bakomthwakazi bahlukumeze kakhulu. So ngaleso sizathu ke udaba lolu ngumkhankaso lo ukhangelela ukuthinta iloba ngubani onosizi ma ekhangeleke izinto zama human rights. Sixhuma wonke umuntu esingamxhuma kuze kuyofika ke ku United Nations ngoba yiyo ele constitution ekhangelela ukuthi i protect abantu abafana nabantu abaphila ngaphansi kwembuso elungcindezelo efana leZimbabwe. Ngoba uma bengakuzwa lokhu kuza yenza ukuthi iZimbabwe iqhubeke isenza ke izinto ezifana lazona lezi ezimhlola.
Umnumzana Velile Moyo isikhulumeli seMthwakazi Republic Party.
Yebo yebo yebo, mthoka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma ku Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa ngohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 olwe vaccination. Saphinda sihlaziye umthetho opasiswe lidale lePhalamende wokuguqula isekelo sombuso owe Constitutional Amendment Bill number 2 ophatha indaba ezichiyeneyo ezigoqela amalungelo abatsha labesifazana. Zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMaigobe ngo-8 ntambama.
Idale lesenethi lizahlala namuhla lapho elikhangelelwe ukupasisa khona ugwalo lokuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe iConstitutional Amendment Bill number 2 kulandela ukupasiswa kwalibhili iHouse of Assembly ngeviki ephelileyo. Abanengi bayalisola leli bhili besithi lipha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi inkantolo kamantshi yale ukwamukela isicelo swaye ngonkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga uMary Mbayiwa esokuthi amacala abhekane lawo agoqela elokuthi wazama ukubulala uChiwenga esulwe. Inkundla yesayithi yona ithi abazali babantwana abafunda eHillside Primary koBulawayo bakhala ngokuthi abantwababo bahlukuluzwa ngama-prefects asizenzela santando ngoba kungelababalisi ezikolo. Singene kumbiko elisithumela yona. Sizwe uGibbs Dube lo Ezra Jesus Fanta bexoxa labalaleli ngokuhlatshwa ijekiseni ye COVID-19.
Esidankomo ngekushini ngihlabile mina.
Akusitshele ke ukuhlabe ngakwena.
Na ngihlabile Stanley Hall lapha.
Bekunjani kodwa?
Ha?
Akutshele abantu ukuthi kunjani?
Right, got injection yangu na mlangazo lutho nje but ungani yami ungani yagula gula nje kancane useba uklinyana but hayi
uhlabeni
ngihlabe Friday last week
so just live
yeah
abona lutho soliphumile ku
hayi angabe lo lutho
uzothola mina impondo hayi
ha angazibona impondo ngikona ziyabuya ngazi
yeah kodwa ugula ngakho
hayi
esibizwe hlabani
esibini mina ngihlabe mhla ka 12 May kama nami ngorashele into engayisho kuphela ukuthi at least lanoma nxa kuthiwa abantu ba-vaccinate at least kutholakala amaphilisi oza kuthiwa khona kuqeda kubekuze kube le-support abantu be-support ukuthi ungezwa something usireacthe emzimbeni ukwanise ukuhamba ngaphinga manje lapho akuyo kuthola into enjalo yikho kwenza abantu becontine begula njalo akula bantu abazaku-vaccinate just because khonokho babesizwa ngabanye ukuthi mna kuphela amandla ngenza so so into eyesabisa abantu ukuthi abantu bahambe behlaba at least mabeyasitholela kuphela ufisi ngoba vele ekheli ngazi uhamba kuncedisa lutho but ungakudokotela yikho ngalashwa khona mangake befunakala imali
kurosemary msari rosemary msari uyakodola
enyakodola
indawo
umoya lo khona phandle
okay wona wenzana empilo rose
nasisebenzi
ujona siyasebenza
ngiyedres
Oyetres, ngiyalungisimele. Yebo labantwana?
Labantwana.
Bangaki?
Abayi-two.
Bahamba esikolo?
Oyi-one ngokufunda.
Indaba, omunye indaba?
Omunye asemdala.
Osolo umuntu oqeda isikolo? Wenzani empilweni yalo osoqeda isikolo?
Mhlawumbe usemendweni.
Oh, intombazana? Okay. Usuhlathi injection ye-corona?
Ngihlabile esikolo.
Oh, uhlabe uhlathi? Wena-ke yakusitshela ukuthi wezwani?
Mina lokhu ngahlaba imba anengizomphindi.
Awusitshela ukuthi uzwani?
Ngiyaphila amandla.
Bathini usanda ukuhlatshwa? Abatsho ukuthi uphendliwe nxa ukuthi sungani uyagula.
Hhayi abasitshelanga lutho.
So bakuhlabe nini?
Last Friday.
So manje uzayenzani ngakho khonokho ungani umzimba wakho awusayenzi kuhle?
Ngizazama ukudinga imali ngiye kuma-doctors.
So kuya kudokotela kuduli kulokuthi uye eklinika
hayi ikliniki bafika bekuphendukisa ke
bakuthini
kulomunye la kwawumenza njengihamba amphendukisa bathi melile i-next vaccine yakhe
so wena ohlatshwe yiphi ijekiseni kuthiwa kuyini
angiyazi
bavo ngukuhlaba nje so kule sikhathi esinganani kungani
iviki namuntu isikhathi senabo 4 days
kungani uyagula so uzwani xa ungasitshela nje khonapho
ngibalisize ngigodule
esifubeni kurayit
hayi esifubeni kurayit
labo bekungabalaleli bestudio 7 bexoxa lo Ezra Jesus Fanta lo Gibbs Dube kulezi nsuku balaleli silusizi kasenelisi ukwamukela impiko elivame ukusithumela yona ngeWhatsApp ngoba umakhalekhukhwini wethu kasebenzi kuhle kodwa siphakathi kokululungisisa lolu daba singene kwezivela kwamanye amazwe ukuthengiselana phakathi kwele Cameroon lele Chad sokumile kulandela ukuvalwa kwemingcele yakwele Chad ngamabutho ngemva kokubulawa kukamongameli Idris Deby ngabahlamuki ngeviki edluleyo Inhloko kahulumende weSomalia uMohamed Hussein usekhuthaze ukuthula kulandela ukulwisana phakathi kwabasekeli labaphikisa uMongameli Mohamed Abdullahi Mohamed esigodlweni salelo lizwe ngesonto. Siye kudaba oluphathelane leMelika. Igqwetha elikhulu likahulumente u-Attorney General uMnumzana Mary Garland wazise izolo ukuthi ugatsha lwezemithetho solusungule uphenyo phezu kwendlela amapolisa edolobho leLouisville eKentucky asebenza ngayo. Lokhu kuza ngemva kokubulawa konsundu wesifazana uBreonna Taylor ngamapolisa amdubulela endlini yakhe enyakenye. Ngeviki edluleyo uGarland uveze ukuthi sebephenya njalo ukusebenza kwamapolisa aseMinneapolis kulandela ukubulawa konsundu uGeorge Floyd lipolisa elimhlophe uDerek Chauvin yena ofunyanwe lamacala okubulala uFloyd njalo osemelele ukugwetshwa. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Difa Dube.
Njengalokho engake ngakukhuluma babuNkomo maye ngesikhathi nxa kusaqhubha icala lika George Floyd ukuthi icala lika George Floyd babuNkomo lalingakhangelananga laye uGeorge Floyd yena ngokwake kuphela. Kodwa ke icala lika George Floyd kwakuyikutshengisela ukuthi kuzayeneliseka yini ukuthi abantu abamnyama lapha ababe ukuthi bayahlukumezeka khona kuzabe lesombululo yini. Indlela elaphetwa ngalo icala lika George Floyd kwatshengisela ukuthi kusase kuningi kusase lebanga eliningi elifana ukuthi lenziwe ukwenzela ukuthi abantu noma umnyama noma ungophi umbala uzithole uzinzile nxa usilizweni lasemelika. Yingakho kathe sibazama kakhulu ukuthi babuyele bake bayephenyisisa bake babona ukuthi la amanye amacala avalwayo ikakhulukazi ngesikhathi sikaDonald Trump ukuthi avalwa kutheni njalo avalwa kuhamba njani. Nxa sisiyakhangela kuningi okuye kwakuvalwa amacala kodwa ukubona nje ukuthi lapha kuvalwa amacala afanele ukuthi ngabe kuthiwa athethwe ngendlela eqondileyo kodwa avalwa kungenxa ukuthi babekhangela ukuthi umbala kalo odubulile olipolisa edubula bani njani. Yingakho sasukubona bayutsha indiva nje kube into ephelele emoyeni. Kodwa ke uJoe Biden nxa ungakhangela even i-cabinet yakhe uzamile ukuthi ahlanganise abantu bonke okutshengisela ukuthi yena ungumuntu esimaziyo kusuka kudala ukuthi wayengumuntu ongacwasibala. Njalo uJoe Biden even ngitsho lesikhathi se-South Africa ngesikhathi se-apartheid nguye yedwa umuntu omhlophe owasemelika owayegqugquzela ukuthi yena usupporta iningi labantu abase-South Africa abantu abamnyama akasupporti lawa abalutshwana abayibo abancindezela abanye abantu. Yena wayesupporta ilungile lokuthi ufuna ukubona wonke umuntu ekhululekile. So lokhu kungumanqoba kakhulu njalo uyatshengisela ukuthi umkhondo wakhe lo wayevele ehamba lawo kusuka kudala akawulahlanga ngitsho lakathesi.
Ubona amanyathelo la eqeda yini ukubulawa kwabantu abansundu ngamapolisa amhlophe eMelika?
Uhlupho lolu lokuhlukuluzwa kwabantu ikakhulukazi ngikhulumela abantu abamnyama babuNkomo noma ngithi iminority ekhona lapha ezweni laseMelika uluhlupho esilwaziyo ukuthi luhlupho olusuka kathana. Akusoze kube luhlupho oluzaphela masinyane kodwa indlela sekuza kwenzakala ngayo kathesi ngithemba ukuthi lamapolisa nxa ekhipha umbhobho icabanga ukuthi adubule umuntu omnyama uzazibuza ukuthi into engiyenzayo kuyini. Sekuzavela khona kwalo ukuthi umuntu azibuza ukuthi lokhu akwenzayo kulungile yini noma kulunganga. Sekuzaletha umehluko kakhulu ngeke sisabona abantu bebulawa ngendlela kade bebulawa ngakhona bebulawa mahlayana ngathi kubulawa nje inyamazana noma inyamazana ezibengcono ngendlela kade kusenziwa ngakhona. Kuzabe lomehluko omkhulu kakhulu ngoba i-justice system isisebenza okweqiniso ayisebenzi ukuthi imele abantu. Isigebenga nxa siyisigebenga nxa senze ubugebenga sizafesana lazo lomthetho ngendlela ubugebenga basebenza ngakhona. Ubugebenga noma ubenze ulipolisa noma ubenze uyi-civilian ingalo yomthetho kufanele ukuthi iyenelise ukuthi inyelele wonke umuntu ungakhethelekile ukuthi ulipolisa noma umbani. Kodwa ke amapolisa kakhulu yiwo bafanele ukuthi babekwazi ngoba bayahamba bayetrainela babekwazi ukuthi nxa kuthiwa ulipolisa fanele ukuthi uziphathe njani emphakathini.
UMnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusaswe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokeli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi uyaxolisa ngendlela ibandla lakhe elakhetha ngayo amakhansila lamalunga edale lephalamente kukhetho lwedluleyo. uthi kukhetho oluzayo bazakhetha inkokheli eqotho. Ibandla leMthwakazi Republic Party liqhuba umkhankaso ukuthi amalunga alo asedlulise inyanga evalelwe esitokisini akhululwe. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 kuleli izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.